Namhlanje bekuyisiphithiphithi eofisini yethu koBulawayo. Abantu bebaningi kakhulu bebuyile ukuzobuza ukuthi bengaphikisa njani lokho sekwenze ngumama uMakhuphe ukuthi yena azifake eParliamente. Abantu labacela bona ukuthi bancedise amagweta ukuthi batshele umthethandaba ukuthi lokho sekwenze ngumama uMakhuphe abakuthakazeleli. Bona abantu labathi no, bona abazange bevotele umama uMakhuphe, bavotela uChamisa, labantu abasekele uChamisa. Kunjalo ke kutsho ukuthi abantu abaningi ababuye namhla vele bebe ngabantu abasekele uMnumzane uChamisa. Sisuke saba lo dubo lokuthi njengoba abantu bebaningi bese sesaba ukuthi kwesinye isikhathi singagcina sesibotshwa amapholisa njengoba kubuye abantu abaningi. So sibacebisile ukuthi hhayi sizahambisa umbiko kuma-districts wenzela ukuthi phela singephula umthetho. Phela kulezi nsuku ungabotshwa umuntu olilunga le-MDC ulakho ukuthi uhlale isikhathi eside entolongweni. IZimbabwe kulezi nsuku siyigena ngenxa yokuthi sibuswa abantu abalenhliziyo empi, abantu abangelazwelo, abantu abatshengisa ukuthi abalanembeza.
Nibona inganamalunga enu amanye azakhangeka ukuthi aye ku-MDCT achiye i-MDC Alliance ikakhulu khona ngapho edolobheni lakoBulawayo nakwezinye izigaba zemathebeleleni?
Hayi, emathebeleleni asikhangeleli ukuthi abantu bengachiya ibandla lethu besiya kubandla elilo budlelwana labantu bezanu, abantu bezana abayibo ababezwakala bethethisa abantu besiNdebeleni beyibaba bekhokhela amabutho ombhuqazwe. Sikhangeleli ukuthi abantu namhlanje bengalandela abantu abangazange bavotele ngo-2018 kukhetho olwadlulayo. Asikhangeleli ukuthi abantu okwanamhlanje, abantu abasekela ubaba uMnumzane uChamisa ukuthi bengalandela umuntu onjengoMonsura othi yena umbhuqazi kwakukulwiwa uthi yena kwakuyisibi wonxa ekufaka ngesiNgisi. Kusitsho ukuthi phela omama babegwaza izisu kulenga okungaphakathi babesilwa. Angithi abantwana ababe etshaywa izingiga bebulawa zingiga, omama ababebanjwa iganyavu bonke labo babesilwa. Kambe shiwa bakhona abangalandela abantu abanjeyana? Nxa kuthiwa opposition kutsho ukuthi abantu abaphikisana lohulumente, angikholukuthi ukhona umuntu ongalandela abantu abalandela ikhanda leZANU PF. Hayi, lokho asikukhangeleli. Kodwa phela kuyatholakala even endlini yomuntu ongumfundisi uyothola ukuthi umntakamfundisi uyakwanisa ukuthi abelisela. Lokhu kuyatholakala kodwa akuvamanga.